liqiniso ukubana izisebenzi zesitungwiza bezikustrike, kodwa ngolwesihlanu oludluleyo babuyele emsebenzini. Amaphepha wonke umuntu bese kuthiwa uminista usekhuphe i-show-cause order, lo bathina besingakayiboni. Kese siyibona i-show-cause order yangkhona ile address ye-post office box okutshengisa ukuthi ayithunyelwanga kumba ayilethwanga emahofisini. Ayila date ukuthi yenziwe nini. Osayinileyo kasiye minister. So i-show-cause order yangkhona ile mibuzo. Kodwa ke esekusenzakala kathi ukuthi indaba lesi siya e-labor court. At the same time sesicele i-ZCTU ukuthi ikhulumisane le ministry of labor ukuthi sibone ukuthi kathi i-show-cause order le ivele ngapi lokuthi siqhube kanjani sisiya phambili. Njengoba nasithethe bebuyele emsebenzini sesizazama ezinye indlela zokubona ukuthi imali zezisebenzi zibuya njani.